Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona jani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sokusereka kesi ukuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngweminye imithetho ezasetshenziswa elizweni. Lokhu sokukhangelele ngenxa yokuthi iZimbabwe isihlale ifaka imithetho ibe miningi kanjalo kodwa ingasaze iyabuya yayisebenzisa lapha elizweni.
Abenhlanganiso zamalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Sekufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela akusahathe ngeke zitolo lapho.
Ababalisi batshengisele lamhlanje bexwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo zigoqela ezeholo zingalungisiswanga. Abesibhedlela sempilo hospital kwaBulawayo bathi sebedinge amasotsha azophathisa ngesikhathi odokotela sebekwanise inyanga bekhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yezwekazi le-Africa esilawulwa ngokuqutshwa kokhetho lobukhokheli obuqotho ese-African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, kodwa bathi kumele sisekelwe ikulungisiswa kwemithetho ephathisa ukusebenza kwaso emazweni la. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganeni wenkokheli yenhlanganiso zamalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo ezigoqela eyeZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, leMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, lentathela izindaba owenzelwe eweteleni yeChrista Oasis. Lomhlangano ubujonge ukuba zethule umbono wazo phezu kokumele kwenziwe ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano se-ACDEG. Linkokheli iveze njalo ukuba lesi sivumelwano se-ACDEG sikhuluma ngeziqondiso okumele zilandelwe ukuze umbuso weZimbabwe ube lohlonzi. Enye yenkokheli ebikulomhlangano lentathela izindaba ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Blessing Gorejena.
So it's our fervent hope that if the government
nga uhulumende kumele atshengise ukuzinikela kwakhe ngokulungisa umthetho ohambelana nalesi sivumelano kanye lokuzilandela ngokwaneleyo lezo ziqondiso ezimunyethweyo kuzosiza ukuziqeda zonke inkinga esibhekane lazo.
Ingcwethi kwezokudinga ulwazi kanye lokulondolozwa kwalo enhlanganisweni inye umnumzana Bakla Tambo upha umbono wakhe.
Lokhu kuzibophela kweZimbabwe kuhambelana nokuthi iZimbabwe yavuma ukuthi izakwenza ukhetho oluzimele kuhle, ukhetho njalo elingenabudlwangudlwangu. Khonokho siyakwamukela njengenhlanganiso lezi ezihlanganeyo. Enye into esikhangeleleyo lapha yikuthi kungabi ukulotshwa kuphela, kodwa kuzakuba yikuthi umthetho lo uzabuya uthathwe ufake kusekelo esitsha saseZimbabwe. Lo esingathi kulungiswe kufake kube yi-act. So sokusele kathesi yikuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngweminye imithetho ezasetshenziswa elizweni.
Ugcizelela udaba lokuba kumele kulungisiswe umthetho ozasebenzisana nalesi sivumelwano elizweni ukulandela iziqondiso zalo.
Njengenhlanganiso ezizimele zodwa, so sikhangelele ukuthi okwamanje imithetho le izabuya isetshenziselwe lapha eZimbabwe, ifakwe kuma-alliance ngathi ngama-act of parliament, ukuze iZimbabwe ibe lelizwe elithuthukileyo kanjalo kungabi lobudlwangudlwangu.
Abenhlanganiso lezi bathi lesi yisivumelwano sakuqala salolu hlobo embalini yenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa, we-African Union, AU, okuvumayo ukuba ukususwa kwahulumende oyabe ebusa ngokungekho emthethweni kubalisa inguquko engenziwa kusisekelo sombuso okuphazamisa inhlelo zokuguqula uhulumende nxa isidingo sithe saba khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga enhlanganiso zababalisi ezeZimbabwe Teachers Association iZimta le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela imali zingalungisiswanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwethulwe ngemva kokutshengisela kwamalunga alezinhlanganiso ezitaladeni edolobheni leHarare, efola esiya emahofisini wogatsha lwezisebenzi zikahulumende ukuya kwethula izicelo zawo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi balezikhalazo esezile minyaka edlula emihlanu uhulumende esehluleka ukuzilungisisa.
Imali yokuhola ababalisi engazange yengezelelwe kweminyaka emihlanu, lokho sokutshengisela ukuthi ababalisi bayasindwa ngoba ezikhwameni kwavasela lutho. Yikho nje betshengisela besithi bona sinanzelele nini, ngoba nxa lingasinanzelelanga kuzavela okubi. Okuba ukhona ukuthi ababalisi bathi bona bazakhalala umsebenzi.
Unobhala jikelele kweZimta umnumzana Tafson Nganusibanda uthi phakathi kwezikhalazo zabo bafuna uhulumende abengezelele iholo njengoba kuyibo bodwa abangazange bengezelelwe kusukela ngesikhathi sikahulumende womanyano owe-GNU.
Apha esikufunayo, sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela, akusarhathe ngeke ezitolo lapho. Okwangokuqala lokho. Okwesibili sile issue that is pending. Silesikhathi siloku siyilwisa e-court i-issue ye-vacation leave. Amateacher bafuna i-vacation leave yabo.
Wengeze ethi nxa uhulumende engehluleka ukulungisa lezi zikhalazo izikolo zilakho ukungavulwa ngethemu elandelayo.
Lay notice to the government yokuthi ukuvulwa kwezikolo nxa into lezo zingazange zi-addresswe njengokubhala kwazo kupetition izikolo kazivulwa.
Emela i-ATUZ umnumzana Pride Mkhono uthi ababalisi bakhala njalo ngodlakela oluba khona ngezikhathi zokhetho lapho abavame ukuhlukuluzwa ngamasosha labamalunga amabandla ezombusazwe.
Amatitshala wonke aweZimbabwe namhla abuthene eHarare ezitshengisela ukuthi imali abaziphiwayo uhulumende kapresident Mnangagwazi phansi kakhulu. Basuke njalo bakhala ukuthi hatshi lapho esifundisa khona asihlalisekanga ngenxa yodlakela kwezombusazi olwenzekala nxa sikhangela ama-election kathesi.
Embikweni owethule yi-ATUZ ithi amadola alitshumi lantathu $13 engezelelwa umbalisi ofundisa emaphandleni ngenyanga ayeneli. Ukutshengisela kwababalisi namhlanje kulandela okwabodokotela abaselenyanga bekhalala umsebenzi labo, bekhala ngeholo labo. Abongi labo bathi uhulumende engehluleka ukubangezela iholo lokulungisa indawo abasebenzela kizo, bazatshengisela njalo bake bame ukusebenza ezibhedlela. Imele isithu 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Iziphathamandla zesibhedlela sempilo hospital kobulawayo zithi sezidinge amasosha azazophathisa odokotela asebele malanga bekhalala ukwelapha izigulane. Ukukhalala umsebenzi lokhu sekulenyanga egcweleyo, njalo izigulane ezelatshwa zivela emakhaya yizo ezehlelwe ludubo olukhulu. ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekwabulawayo.
Odokotela abasanda ukugqiba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi. Ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi liqiniso ukuthi amasosha azwelanga, amasosha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasosha ke siwacelile, hayi inamba asikabi leqiniso ukuthi bazasipha abangaki ngoba bazabe behamba bedinga emakhempu amadokotela.
Odokotela lokhe beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisisanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akula mehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amaningi akhona aso ma seniors. So kabangeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona. Kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende arame lokhu azama ukwenza alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini ikuthi abalalwazi olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engizibuza khona ukuthi bazanelisa na ukuthi bayelapha abantu njengoba bengama-juniors abanye kuthiwa bagraduatile nqade mbala udaba lwakhona bazasiza na abantu abasesibhedlela abagulayo. Nginaka nokuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale experience ukwenzela ukuthi abantu basizwe nxa besiyafundele abantwini abagulayo ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu.
Eminyakeni edluleyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla kulandela ukuxotshwa kwamathathu kubandla leli. Inkokheli yaxotshwayo yachiya izixhenxe ngethi unkosazana Thokozani Khuphe obengomunye wabasekeli bebandla umqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Obet Gudu. Uchamisa ukhangelelwe ukukhetha lomunye njalo umsekeli webandla uzathatha isikhundla yena asichiyayo. Phansi kwesekelo sombuso weMDCT uchamisa ulelungelo lokukhetha inkokheli hathi umhlangano weCongress kuphela njengalokho okwakuyikho kudala. Unkosazana Thabita Khumalo oyisikhulumeli sebandla ukhangelelwe ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli. Kodwa omunye laye othi yena ukhangelelwe ngabanye ukuthi engathola lesi sikhundla ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Lokho kwenzakala ukhuphe la esekhethe eyakhe inkokheli kobulawayo. Sixoxe lomnumzana Mafa ukuze sizwe imbono yakhe ngokukhetha kwenkokheli ngunkosazana Khuphe.
Ngibona ngani mina ngisayisa amakomrades wonke ayini uDr. Khuphe beziyenga njengamandebele. Thina amandebele akubo akamthakazi, akamzikazi. Sesathi akusekamtshali, akusekamngunya, akusekamshona, siye sibambeke njengamazimbabweni kwenzela ukuthi sinqobe izalo siye namhla uKhuphe singesabhuku kobulawayo. Akuyakujalisa kakhulu mntakamthakazi. Sihlebisa abantu bonke ukuthi asibashoshi abanye sebebuyile njengesokuthutheni ngabe ngiyi-checka bese ukuthi bangaki abasebehlobokile basuka kuKhuphe babuya lapha ngeweekend le-press conference ngithi abantu ukuthi lo esihamba loKhuphe sezikhulumela ku-TV ngoba asifuni ukuthi sixotshe abantu.
Ku-inthanethi sibone kubhodabhoda amagwaliba atshengisa ukubana wena ungomunye ongakhethwa ukuba sekeli kamongameli. Kungakuliqiniso yini lokhu njalo uyawazi yini amaphepha andaba la esokhuluma ngawo?
Ngiyabonga baba, ngumuntu engisebenze into zepolitics since 1965. November uSinti wabhidi yakhona i-UDR. Ngumuntu engizinhlanhla ngaphila ngaze ngafika namhlanje. Angizithayi kufuba. Yezwa ngiyabala abantu sebengikhuluma ngokuhle njalo ngingake ngabancabeka. Abantu abenzi abakufunayo, angithampeni, angizaze ngiphine muntu. Kodwa la ngiyabona sebemdalela lapha bengimela into zama-intanethi. Hhayi mhlambe okuthi angithi lami ngakwemukela ngezanto zimbili. Ngiyathanda ngababonga bonabo abajenjalo ukuthi nami ngingaba ngomunye ama-vice.
Hello ke umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 twakazo muhle mina ngingu Mike Hove umsakazi we Studio 7 ngitse ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngabasakhulayo abakhangela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Uhlelo sikhangela ukuba labasakhulayo abafana lonkosazana Linda Sibanyoni ozabe ncintisa esigabeni se Harare East kanye lomnumzana Rodney Jele ozancintisa emele inkulumane Ward 22 wobulawayo. Nanti thuba lokuxoxa labo lisizwa ukuthi balithembisani lapho bengakhethwa. Abafuna ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp unombolo yesithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu eleVOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini eFacebook.
Uhulumende ngeviki edlule wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwe-Cypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalele eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala I think abantu ofuza ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa loMgabe into efanayo. Abana mehluko. Actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind uMgabe olalonga iminyaka yonke yona le. So ke kutsho ukuthi okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo asayiniwe vele eChina vela kubo Russia vela ngaphi but lanamhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhle.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokucela sokuvuthiwe.
Siyonkulumende ayeZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibe sidenje ukwenzakala lokulalo kodwa singaboni lutho kuground. Okukhathekile abantu beZimbabwe kathi sebefuna ukubona into senzakala ngoba sasinike 100 days. 100 days iphelile asikaboni lutho. So ke sibona ngathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukuthi siya kuma elections. Kule nkulumo ezinezi ngabe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga ingqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu. Abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe kathi sesikholwa ngokubona lo kutshelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenzakali.
Lokhu kugcizelelwe ngukansila weHarare engoMDCT umnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke lisakhumbula ivini ababekhona kuqala bona bomgabe. Zasayini into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya abantu sisayine lokhu lamashayini asayine lokhu but akula into ebeyihamba. Nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona. Asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lutho.
Phansi kwesivumelwano seplatinum kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020. Umkhokheli webandla eliphikisayo lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphendule inkulumo eyakhulunywa ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe obemcala ngokuthi ibandla lezaphu yilo elaligcine izikhali ezabangela ukuba kube lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umnumzana Dabengwa umkhokheli wezaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowayengumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokho okwenzakalayo lalokhu angibekicala ngakho konke kwachazwa ekhothi. Ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zezaphu. Kwakuzindawo ezintathu, iHampton Farm, eTansiwegwelu kuzokuba the Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona. Kuzoba le ndawo emadobho esintabeni laphana. There were those three arms cages that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo ziningi izindawo lapho kwakulama arms cages khona ezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizacharjwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazoyithi zahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniso akukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi. Because all those things were said in the court. Ngake ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma e-court. Almost over 30 years ago, anyone who is interested must be able to do that. Ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokhu esasikwetheswa. Sakuphendula njani ekhodi? Ikhodi yasikhupha yathi asilaqala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe umgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikucatsha ngomunwe bayakwazi abakwenzayo okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi umgabe phela umeli khumbule umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena nabo umnankagwa igugu rawundi ngeyabo. Ikubona kathesi lo mnankagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugu rawundi.
Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe kodwa lokho kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha ababekhokhela ngaleso sikhathi umgabe lomnankagwa bajikelana inyoka ephilayo nanko lomgabe usecala inkokheli zebutho lezipra. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le Democratic Republic of Congo libhekana nohlupho olumangalisayo. Kulabantu abayizigidi ezine lengxenye 4.5 million ababaleka emakhaya abo ngenxa yodlakela. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13.1 million abadinga usizo olutshiyeneyo. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokuthuthukisa amanye amazwe olwe-USAID, uthi ilizwe leMelika lithi kumele ilizwe le-DRC lincediswe ngesiphangiphangi. UGreen uthi ilizwe leMelika selafaka imali enengi okumangalisayo yokuthuthukisa LDRC kodwa konke lokhu akwenzakali ngenxa yempi yomvukela lo hulumende owehluleka ukubuza ngemfanelo. Uthi ukuxokozela lokhu okubangwe ngabantu kwenzakala nxa ilizwe libuswa izigilamkhuba ezingelandaba lempilo yabantu. Uthi lolu luhlupho okumele lulungiswe umhlaba wonke jikelele ngoba abantu ababaleka emzini yabo baphephela kwamanye amazwe lapho ongelamali lokunye okufunakalayo kokuziphilisa. UGreen uthi kwesinye isikhathi lokhu kwenza ukuthi amazwe lapho okuleziphepheli khona engahlaliseleki kahle kugcine sokuvuka impi yomvukela. Uthi okwenza ukuthi uhlupho lolu e-DRC lube nzima ukulungiswa yikuthi kuleziphathamandla kulelo lizwe ezehluleka ukubusa ngemfanelo. UGreen uthi ilizwe leMelika libona engani udaba lolu lungalungiswa kungenziwa ukhetho olubalulekileyo e-DRC njalo kumele lo hulumende abikele abantu ukuthi bayavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Okunye njalo uGreen uthi kumele kuvikelwe izisebenzi zenhlanganiso ezinika uZulu uncedo olushiyeneyo. Ngomnyaka opheleleyo kwabulawa ingcwethi zentuthuko ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations. Kwaba njalo lembiko phose efika ikhulu lamachumi ayisithupha 158 iyayiveza ukuthi kwakuzethuselwa izisebenzi zehlanganiso ezizimele zodwa. Uphinde wacela amazwe wonke ukuthi angenele kuhlupho lolu ukuze kuncedwe abantu abahluphekayo.
Ololo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Inzwisa yengoma ye Royal Destiny isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo. Abalwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance. Wamatitshala atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa. silugqiba ke lapha uhlelo igama ngo Chris Gande.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.